ndaba lolu ngibona kuyikuthi mangikhangela abantu abanjabo America oBlinken labo babona utshani elihleni lamunye kwelabo ilihle kulogodo. Abantu laba bazenza bona iyithi zedemokrasi abayiyo ba-champions zedemokrasi bazenze konke. Kube kathi mina into yabo yonke ngithi ingcolile, ungakhangela ukuthi babulala njani abantwana, insane esezifile eGaza. Insane esezifile eGaza, igazi labo liyabizwa phezu kwabo Blinken laba. Ngakho-ke konke abakukhulumayo Nkomo kunalifaka imisebenzi yabo engcolileyo losathane phakathi abayenza eGaza belabo Benjamin Netanyahu. Into zonke abazenzileyo Nkomo angizake mboni isihluku ubuthakathi obunjengalobana obufana labona ukuthi noma bengakhulumani Nkomo yonke into yabo abayikhulumayo iyizeleze. Xa ngikhangela ukuncedisa kwabo i-Israyeli ibulala abantu eGaza, xa sendikhangela imisebenzi ye-America esiyenzile emhlabeni, ikhangela into abayenze e-Iraq ukanye yonke into layenzileyo nje ngobo Libya ngaphi konke abo abahambe khona bangena bayenza bona izinto zabo zenezi ezokuqasha beqasha ngedemokrasi bekhuluma izinto ezingamanga abangasizwa abazenzayo. Abantu laba Nkomo eqinisweni lonke uNkulunkulu nguye ozabajezisa.
IMelika kungaba kukhona okubi ekwenzayo babagawule, kodwa kayivunyelwa yini ukusola ububi obenzakalayo kwezinye indawo, ikakhulu nxa sikhangela ukuthunjwa kwelunga le-TCC kunsukwana ezedluleyo latholakala lifile okuyikwephulwa kwamalungelo oluntu.
Nkomo, iMelika nxa ngiyikhangela njengoba ngitsho ngithi mina njengani akulanto engizayixolela ngayo iMelika ngemisebenzi abayenzayo. Yona iMelika lo umongameli wayo uJoe Biden lwana onguye owayethula izidera ngesikhathi engusenator owayethula izidera elokuze ngezimbabwe bevele besilwa ngendaba yomhlabathi eZimbabwe. Kodwa kathesi ngakhangela khonoku kwenzakalayo konke kuyatshengisa imisebenzi emibi ye-America, emisebenzi engcolileyo eyokuthi noma sebekhuluma kufanele umfundisi okuhambe esfela ebese siyakuma ekuyeni uyachumayela ekhumayela kodwa ehambe esfela ehambe ezinkomplazini ehambe emizini yabantu esenza into ezimbi ebese sima ichumayele ethi lingasfeli lingenzi ukuthi mina into eyenziwa ngoboBlinken liyana Nkomo izwisa ubuhlungu. Angiyali ukuthi into kazimanga kuhle lapha nalaphana Nkomo, kodwa entweni engeke ngikhulume ngayo Nkomo yinto enginganabufakazi layo ukuthi emele icubungulwe labo bezesecurity bekhangele bebona ukuthi kathi ubani wenza ukuthi umuntu onje wanyamalaliswa ngobani, umuntu onje wabulawa ngobani, loko kuphume kube sobala kube sokusithi bona abakwenzayo labo bejeziswe ngendlela efaneleyo. But kolokho ukuthi kuthiwe khona yeZimbabwe kunje yemthetho kunje, ingane uTrump wayesithi ama-elections wamtshontshela i-America.